sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso
yebo ngesibahlole ngoba ba incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenze ukugcina sina abantu bethu babuyele esikolo sinasikolo kuna abantu bethu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akliye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Lethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongatshi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edalele eParliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalela eParliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapholisa. Studio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo umongameli wemthakazi Republic Party ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ye ngiyezwa ukuthi uMP weZanu-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22. Sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ngathi masizakubani?
Bathi bona gabala main power, gabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhosenga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Isimanga ukuthi date ka-23 la uStars kwakuthiwa ufakile eKhosenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulomthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbele rali liyatshela amapholisa kusasele 7 days. Okuyikho ke uchairman wethomathebele north uMfulongatshi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongatshi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bayahlele ukuthi ayinyelanga elinje kulozwane osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamkhili nto umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basivimbe sinyenze imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama 7-ton truck asuka kobulawayo ebephethe Fairbridge police anti-riot lalawa basuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingi jam to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuclear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngifila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke emhlangano jamathi?
So kucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ngadlula ecrosses enga ngabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba nomhlangano wabo njalo anginyeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza imhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngithola clearance ukuthi kambe khona phenye yakhona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siyaphambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP wenkayi, I'm a sitting member of parliament enkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibona abantu
lapha mama the uthi kulentathele izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa
angikufuni kholokho akwenzileyo umabhala angisoli MRP hayi ngisola umabhala ozama ukudinga isupport ngebizo lami kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF ngummeli weNkayi South edalele eParliamente ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda omele ipinga North edale leParliamente uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZANU-PF. Uthi kuqondeni ta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyabe sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Nayo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngale obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaniphathanga kuhle abantu sokungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili
ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo ukuletha inguquko eZimbabwe imele yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikeleka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisayo njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindaba egcekeni nababuye kuhlalisane phansi, yibo phela ukubumba kwelozini kweplatform okuyayi-Poland lapho kabona wonke umuntu odinje athathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane. Pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo, kodwa babona sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuze ngisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okokuthi noma wena uthi uhamba nje yabo ususiyakhombisa umuntu wavele sawukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo la kuke kwaphuma enye isurvey etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube ne-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline yama-mega deal, but on the ground there's nothing.
Uthuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma sho upresident njengoba nibonile esihlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York. Akwenzi ngokukhuluma lolo kuyahlangana nabantu, kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela eZimbabwe athi hhayi uyahambeka kuya-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka. Ngoba ukuthi umuntu afake imali ake ayi-investele apha eZimbabwe uyabe sifuna i-guarantee yokuthi kona ugetsi uyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo amanethiki emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kuku-right. Yikho ukuthi umuntu azicabanga ukuthi hhayi sengahamba ke ngiyofaka imali yami lapha. Akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu uBiti wenza khonoku ewange ngale thawuthethi sibonile i-67 yalungiswa. Siyabona uGwayishangani idamu lelana sota yi-lake kae nayo sibeduze ukuthola amanzi asezabuya lapha koBulawayo ngoba vele iBulawayo yiyathi i-industrial hub eZimbabwe. So konke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investor kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuye azoinvesta. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ubuye azenze eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebechiswa. Amapholisa eMakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa sokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabachize. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo, kungani bekulokuganga phakathi, babamba abangu-2 babachisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa, omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga, umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi, ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi labe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wangelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Yes.
Okwesibili,
yes. So nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esifisa emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokho akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usista Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlalolu dubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi
uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle kahle ziningi kakhulu njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Siti omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane ethi abantu kabakwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kulinhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezi dakamizwa.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo. Njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozeu bethulela umbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-Athuzu uMnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihlala malanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uzathuthukisa iholo labo, abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ uMnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ungumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba striker hayi asingeke sizwe kahle shemu ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe esikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. And about to shako na yebo yes, yes basole ngoba ba incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenze umgomo sinye abantu bethu babuyele esikolo thina sifuna ukuthi sifuna abantu bethu bafunde baye phambili. Kulokuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hayi akusiphathi kahle kwezinto okufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathintambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe Athus batshelela umsakazi namhlanje ukuthi inengi labantwana abaloba imihloliso kaGrade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga ekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino kumete saidi ngisitha sidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com. Belilalele indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yi-Studio 7 ye-Voice of America sise-Washington DC kwele Melika. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.